Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku 29 Zibandlela 2021 uChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, inani lababanjwa umkhuhlane we COVID-19 liyaliqhubeka selidlalela kumakhulu amathathu ngelanga, kutsho ugatsha lwezempilakahle oluthi kulabantu abangamathumi amathathu lasoba minombili 38 ababhubhileyo izolo bebulawa umkhuhlane we COVID-19. Ibandla le-MDCT lilandula imbiko ethi lokhu liphethe liqotshisa amalunga ebandla le-MDC Alliance edalele iPhalamende lakumakhansili.
Nanku ke sokwenziwe umkhokheli omutsha ubaba uDouglas Monzora sekhethiwe. Labo abaseleyo sokumele sidonse kanye siye phambili sifeze inhloso lemisebenzi yebandla le-Movement for Democratic Change.
Inhlanganiso elwela amalungelo ababalisi emaphandleni iAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe idinga uxhaso lwabantu kuhlelo lokutshengisela ebulenjini be-internet olusungulwa lamhlanje ngendlela yokukhuthaza uhulumende ukuthi alungisise okuhluphayo kugatsha lwezomfundo.
Njengoba kule corona plus ukutravela kuyahlupha kulezi nsuku, ngakho ke ababalisi babone kungcono ukuthi badinge inye ngela ebengayasisa ngayo izikhalazo zabo kumqatshi.
Inhlanganiso ye-Transparency International ithi eleZimbabwe lokhe lingelinye lamazwe alenkohlakalo eningi emhlabeni jikelele. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Inani lababanjwa umkhuhlane we COVID-19 liyaliqhubeka selidlalela kumakhulu amathathu ngelanga, kutsho ugatsha lwezempilakahle oluthi njalo kulabantu abangamathumi amathathu lasithoba minombili 38 ababhubhileyo izolo bebulawa umkhuhlane we COVID-19. Ababanjwe leli gcikwane izolo bangamakhulu amathathu lamathumi amane lambili 342. Isigaba seMashonaland West yiso esikhokhelayo kwababhubhileyo izolo abalithumi lambili 12, kulandele isigaba seHarare esilabalithumi lanye 11. Kobulawayo kulabahlanu ababhubhileyo, kuthi ezinye izigaba zaba labalutshwana. Ibandla le-MDCT lilandula imbiko ethi lokhu liphethe liqotsha amalunga ebandla le-MDC Alliance edalele iPhalamende lakumakhansili. Lokhu kulandela udaba lomakhansili amabili awelupane athi amukele incwadi zokuxotshwa kukhansili. Umnumzana Witness Dube yisikhulumeli saleli bandla. Sixoxe laye ukuze sizwe okunenye ngalolu daba.
Incwadi ekhona eyekusile incwadi eyayivele isiyenziwe kudala, zincwadi ezabhalwa kuxotshwa abantu bokugcina abaxotshwa nyakenye umhlangano we-Extraordinary Congress ungakenza kahle. So okwenzakalayo yikuthi lezi ncwadi sezibhaliwe, kusho ukuthi ngabona ikusile Rural District Council ibingakahlali phansi, ngoba nxa umuntu exotshwa kabhalelwa incwadi ehlezi endlini utshelwa esebuyile emhlanganweni obakhona ngomva kokubhalwa kwencwadi yokuxotshwa kwakhe. So lokho kuveza sobala ukuthi lezi ncwadi zabhalwa uminista waphendula zahamba ekusile, kodwa ikusile ibilokhu ingakabi lomhlangano wayo kuze kube isikhathi lapho ethole khona ukubana ibe lomhlangano ibe sibatshela abalabaka abaxotshiwe ukuthi sebexotshiwe. Kodwa awula kuxotshwa osokwenziwe ngomva komhlangano omkhulu owe-Extraordinary Congress njalo kakusela ukuxotshwa kuzayenzwa abantu ngoba ibandla lifisa abantu baqhubeke besebenzela abantu abawukhethelwa ngabantu.
Umbuzo wami wesibili ungasitshela ukuthi kanti vele kwakubangelwa yini ukuthi lithathe inyathelo lona lelo okuthiwa yikurikhola, injongo yakhona selayifeza na?
Lokhu kwakubangelwa ukuthi kwakuhluzwa ukuthi ngesigaleso sikhathi kulabantu ababengasekeli isinqumo se-Supreme Court esasisitsho ukuthi kumele siye e-Extraordinary Congress ngemva kokufa kwababuthwangirayi ngoba sinqumile ukuthi umhlangano we-MDCT awuzange wenze imfanelo owawumele ube uzenzile ukuze ukhethe umkhokheli wakhe omutsha ngomva kokusitshiya kukababa upresident uTswangirai. Ngakho ke imithetho yebandla ithi yona nxa ususekela elinye ibandla elingasilo bandla lakho, nxa susenza noma yiphi imisebenzi esekela elinye ibandla elingasilo bandla le-MDCT uyabe usuzixotshile. Ngakho laba bantu bahamba ukuyakhethwa ukuthi bamelele amalunga eParliamente, amakansila, babe hanjiswa yi-MDCT kunhlanganiso kumanyano wokhetho owe-MDC Alliance. I-MDC Alliance ngo-2018 kwakungayisilo bandla lombanga kulezo mbangazo, kwakungumbuthano wamabandla amaningi owokhetho, kwakulilima lokhetho. Ngakho abantu babehanjiswa yi-MDCT okusho ukuthi bonke abavelela ku-MDCT besiyakhethwa ezikhundleni bekulima le-MDC Alliance ngamalunga e-MDCT ngoba yona i-MDC Alliance ayilamalunga ayisilo bandla. Ngakho-ke kusizofika ku-Extraordinary Congress bonke labo ababesala ukuthi bona bayalandela okuzayenzwa yi-MDCT basebezixotshile bodwa nje ibandla elalikwenzayo kubhalela lake ukwaziswa ukuthi hayi uzibani banyana uthi yena kasekho lathi ngoba kasekeli lokho okumele kwenziwe. Nanku-ke sokwenziwe umkhokheli omutsha ubaba uDouglas Monzora sekhethiwe, labo abaseleyo sokumele sidonse kanye kanye siye phambili sifeze inhloso le misebenzi yebandla le-Movement for Democratic Change.
Lo ngumnumzana Witness Dube isikhulumeli sebandla le-MDCT ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Inhlanganiso elwela amalungelo ababalisi bemaphandleni ye-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe ithi ikhalaza uxhaso lwabantu uhlelo lokutshengisela ebulenjini kusukela lamhlanje ngendlela yokukhuthaza uhulumende ukuthi alungisise okuhluphayo kwezemfundo. Isikhulumeli salinhlanganiso umnumzana Nation Madzidirwa uthi injongo yomkhankaso lo igoqela ukuthi abantwana befunde ngaphandle kwembadalo. Iholo lababalisi lengezelelwe njalo kube lenhlelo ezimqoka ezokwenqabela ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus ezikolo. Umnumzana Matsitirwa uchasisele okunengi usithandekile Mhlanga we-Studio 7.
Njengoba kuyi-lockdown ama union leaders abenelisi ukuthi bahlangane lohulumende physically bekhulumisana ngesikhalazo zababalisi njoba kule corona plus ukutravela kuyahlupa kulezi nsuku. Ngakho ke ababalisi babone kungcono ukuthi badinge enye indlela ebengayasisa ngayo isikhalazo zabo kumqatshi. So ababalisi bazabe bekhuluma isikhalazo zabo betiger umqatshi ku-Facebook la ku-Twitter bekhuluma isikhalazo zabo. Sibona ukuthi isikhathi sona lesi yiso esifaneleyo ukuthi ababalisi bakhulume isikhalazo zabo njoba izikolo zivaliwe. Akusoze kube lokuphazamiseka kwezimfundo.
Kahle kahle izikhalazo zenu iziphi njalo libona ingani uhulumende uyenelisa yini ukuthi azifeze?
Izikhalazo zababalisi ziningi. Imali abayiholayo incane kakhulu. Ababalisi bafuna ukuholiswa imali kade beyihola ngomunyaka ka-2018 $520 and izinto zokusebenzisa ezikolweni ezifana lama-textbooks lama science apparatus azineli esikolweni kulezinye isikolo singakhangela infrastructure ayisayenzi kulezinye isikolo akula even ama laboratories ukuthi abantwana bafunde kuhle izifundo ze science singakhangela futhi ababalisi bayakhala ngendaba yokuthi abasakwanisi ukuthi ba advance izifundo zabo ngoba lapho abafundisa khona behlala khona akula network kulezinye isikolo akula magetsi akula transport plus imali abayiholayo incane kakhulu ukuthi abakwanisi ukuthi basibhadalele i school fees ba advance i education yabo and okunye futhi izindlu abahlala kizo befundisa esikolweni science sayakiwa kudala sesiku bed shape so thina sikhangelela ukuthi isikalazo lezi sizalungiswa masinya kwenzela ukuthi imfundo yabantwana ingaweli phansi instead ithuthuke.
Hello, ngumnumzana Nation Matsitirwa isikhulumeli senhlanganiso elwela amalungelo ababalisi bemaphandleni iAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe. Ubexoxa ecingweni losithandekile emhlanga weStudio 7 eselubhami. Inhlanganiso yeTransparency International ETI ithi eZimbabwe lilokhe lingelinye lamazwe alenkohlakalo eningi emhlabeni jikelele. Lokhu kuphume kugwalo lwethulwe yilinhlanganiso izolo ngemva kokucubungula imisebenzi yokungethembeki ngomnyaka odluleyo emazweni omhlaba. Phakathi kwamazwe alikhulu lamachumi ayisithoba ngalombili i-180, inhlanganiso le ithi eZimbabwe lichede kancane lisuka kuzinga lekhulu elilamachumi phose ayisithupha 158 ngomnyaka ka-2019 laya ku-157 nyakenye, okutsho ukuthi lingelinye lamazwe alenkohlakalo ethusayo. Ukuhlaziya lolu daba untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lengcwethi kwezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube.
Akumangalisi lakancane ukuthi iZimbabwe enkohlakalweni yomhlaba wonke jikelele isilokhe iphezulu kangaka. Unga ungaya ungene kahle ngendlela enza ngakhona vele ifanele ibe ngunumber last. Inkohlakalo iyabusa kuleli lizwe kakulanto engelankohlakalo phakathi. Uhulumende uyinkohlakalo wenza inkohlakalo phila ngenkohlakalo. Inkohlakalo ayijeziswa inkohlakalo ngendlela efaneleyo ngaphandle kweyalabo abaphikisayo. Abanye ababotshwayo kuthiwa babotshelwa inkohlakalo babotshelwa ukuba babe besemaqenjini aphikisayo, kube yindlela yokulwisa i-opposition, kube yindlela yokujezisa abalembono ephikisayo. Kodwa amasela izigebengu ezizwe ezeba imali yabantu lokhe nje zizihlalele zikhululekile zingajeziswanga zingabotshwanga.
Kuyini okungenziwa Ncube ukuze inkohlakalo iqedwe elizweni?
Ukuze inkohlakalo ilwiswe iphele elizweni kudingeka lokho okuthiwa yi-political will. Ukuzinikela kukahulumende ukuthi inkohlakalo ingabi khona, kungakhangelelwa kuphela ukuthi iZimbabwe Anti-Corruption Commission ibe yiyo elwa lenkohlakalo. Kumele lonke ihofisi likahulumende, yonke i-department kahulumende, yonke i-ministry kahulumende ilwe lenkohlakalo. Kumele kube lama-independent offices, ama-independent ombudsperson emahofisini wonke kahulumende alwa lenkohlakalo. Amapholisa afanele wonke ngokuphelela kwawo alwe lenkohlakalo, amasosha alwe lenkohlakalo, ogajele balwe lenkohlakalo, wonke umuntu osebenzela uhulumende alwe lenkohlakalo. Ngaleyo ndlela inkohlakalo kayiso zibe khona. Ngabe senza kanjalo kube sekudlulela la ku-private sector, wonke umuntu aphatheke kulweni lenkohlakalo. Kodwa uhulumende nguyomela leader by example, abe yisibonelo sokulwa lenkohlakalo. I-commission kumele ibe le-budget, kumele ibe lama-office, kumele ibe labantu abazinikele lokulwa lenkohlakalo, hayi izikhotha amathe zezanu PF. Kumele kube ngabantu abangakhetha uhlangothi, abangasoze basebenzisa amahofisi ukujezisa labo abaphikisayo, ukujezisa labo abalembono ehlukene leyabo. Ngakho ke akulanto ayenzayo uhulumende, abantu ababili abathathu ababophayo labana ngabantu okungelamsebenzi nxa uqathanisa lenkohlakalo ekhona elizweni. Kudingeka ukulwa okukhulu kakhulu lenkohlakalo esiyibonayo phakathi kwesizwe sonke.
Umnumzana Efidlela Ncube ucubungulayo zombusazwe asenelisanga uxoxa lonobhala kuhlangothi lwezokwethulwa kwembiko umnumzana Nick Mangwana owalwa impi yenkululeko umnumzana Zefania Nkomo ubekwe izolo emathuneni ebulawayo provincial ecas enkulumane ngemva kokuphiwa isicoco sesigaba iprovincial hero kodwa imuli yako Nkomo kunye labanye ababelaye empini bathi waphathisa kakhulu empini okokuthi ubefanele aphiwe isicoco sokuba liqhawe lesizwe. Umuyi wayesebenzela inhlanganiso yamafela trust eyabunjwa ngenjongo yokubuthelela imbali yevuyo lezibra lebandla lezaphu.
Lo ngumsakazo we Studio 7. Sisakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma eVoice of America at the Washington DC.
Okwamanje ngesikhangelo eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu eleNews Hawks lithi unobhala ogatsha lwezokwethula kwembiko umnumzana Nick Mangwana uthi okukhulunywe ngunobhala wezempilakahle kubandla leMDC Alliance unkosikazi Ruth Labode okokuthi uZulu kamelanga abhadaliswe ukuhlolwa igciwane lecoronavirus ngoba ilizwe laphiwa imali engamadola ezigidi ezingamachumi amane lanhlanu $45 million yinhlanganiso zangentshonalanga kungamanga. Iphephandaba leChronicle lithi kubetha umoya emngceleni weBait Bridge kulandela imigoqo yokuvimba kumemetheka kwegciwane lecoronavirus okwenza abantu kunye lezimota zibe zilutshwana kakhulu. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele yona ngeWhatsApp.
Unjani msakazi ka Studio 7 ukhuluma lokhuthe entaba zinduna eGadadi. Ngithanda ukuthi ngithi mina yamazi la akhulunywa nguNick Mangwana ethuka amadokotela ayasethusa njalo ayasesabisa kodwa aveza iqiniso lento abayikhulumayo bebodwa phakathi khona phana kwezamiPF ukuthi ngamazwi akho kazi khulumeli ukuthi khona ingungwana enjalo ababayikhulume. Engithanda ukuthi mbatshele khona ukuthi basuke balibala bathanda kakhulu amasotsha bathanda kakhulu amapolisa ngoba amapolisa engawezano lamasotsha engawezano lejudiciali iyezano lezekhi ndawonye konke okungokwezano basebeliba la ukuthi kuzaba lezinto ezizavela ezizadinga abantu abangalambhobho abantu abangalansimbi zokubopha abantu lamabhathani stick okuchaya abantu bakhohla babahlahlele leceleni laba bantu babenza ungani ukuthi wayizichaka kasobantu bakhweza izimali beholisa bona laba abancede ukuhlukumeza abanye babancedisa ukuhlukumeza abantu eZimbabwe. Lamhlanje sebesebuzimeni sebekhumbula ukuthi amadokotela ayabahlamukela njengoba nabona babahlamukela. Mina ngithi nxa kuyukuthi kulokho kuliqinisa amadokotela abayakwenza ababahlabe kakhulu amajekiseni bababulale vele abantu labo kumele bafe ngoba basihlupha sesithembele kuNkulunkulu ukuthi asiqedele bona ukuze siphile kuhle.
Ngibonga uzana kumsakazi umsakazi isebenzi samsebenzi omuhle siyakubonga lokhu kakhulu. Mina isicelo sami sokuthi khona hey ngilazise ukuthi khona ngapha ngitshele nohulumende kumsebenzi elilizwi lami lizwakale kuhulumende ngabe ukuthi hey izona sicela kulela amabele amabele asekho amabele akusena lakithi lapha emkhona lapha elwagcwele too much corruption izinto azihambe kuhle zihamba ngendlela empi ubone umuzi uthola ama-50 angu-5 awehlanyeli awe-fertilizer umuzi uthola ama-tinkwiti angu-5 angu-6 awehlanyeli. So kuyabe uhamba njani kulokho? Ngiyabonga basakazi.
Sibonani kuwo amagumbo amane omhlaba mthokazi omuhle. Hayi-ke kunjalo sikhuluma kakhulu sikhangele isimo sikhona kwamanje umkhuhlane we-COVID-19 esibhekane nakho kakhulu bakithi. Akulanto ebambekayo kuthi ngiyavakatshela njona sezitolo into zonke sezikhuphuka. Khonapho-ke asazi ukuthi bakhuphulele obani thina esingasebenzini sithengi ithatha ngabimali kubuhlungu futhi bona vele imbuzi yomnyanga ikhala ilandela ikhanka. Nkulunkulu zangenina sibanikomunye umnyaka siyabonga more than we are to do.
So, Pespera, I know losing my Salbona, no color, so I could miss it. In terms of my rent, in terms of my getting, especially wanting my getting Zimbabwe, no goods that are snack, I see a so old and better with the South Africa, I see a so old and getting into a sense of singer wheel, and my car into a one which so far is so old away, it does always for my port of value. I will call up over value for sometimes would to be moving on. I don't put some of COVID when it died, as we ask to the trailer.
Red Sea, selling Tetanga Mans, as long as these two Konwakale Goliath, Ugoliazi, Ebula and with David. Look as it is to Makonutu to talk Ulava Kuma Bonabo Simon Moira, Woban Man, Labo, Labo Kabula Lavanazani Abakwanam, Seres Tikonatina, Sisilokos, the Kale Lavandubezanu, the Sifa, the Kanyas is keeping embassy, that is in embassy. As in Yaga City, Avan Babas Bulada, Nabesifa, Sikan, Seres Tatuani as Lamo. Abesifa vele tinasiya taba ngoba basine nje zelo kwesikhathi eside basenzela umona badlengula abantu abethu bethi nxa bedlengula umuntu bemrephe bemrephile bamthisa izibunu benze konke okubi bamdlisa idoti yakhe futhi umuntu onjalo abantu abanjalo bangakhala sife lake lakubona ngaphi khonoko
litshonile bantu abami elisambela umsebenzi omuhle kangaka ukuba sikwanise ukuzwa okunye lokunye okwenzakala emhlabeni lo siyalibonga kakhulu bantu abami lingadina la kusasa ye ngumama okhulumayo ye ha sithwele nzima emhlabeni lapha bantu ngogubhane lolo lwabuyayo kuthi lona ugubhane kuthi indlala sesizwile la ngendlala bakithi izihlobo zami izulu liyana siyiki kodwa-ke sasiwuhlanyele konke sokwadoda kwaphela kwathi du. Okuthi khathesi kunjani sisawazi lokuthi siyaqalisa yangaphi le mali zakhona ezokuthi uthole inhlanyelo azitholakali oya sathi emhlabeni bantu Jehova ngenele ebantwaneni bakho baba sizwela bakithi ugubhane lolu luphele nxa soluphelile ugubhane kuyabe sokungcono uyabe usuhlupheka nje ngalokhala lokhana ayikhona ukuhlupheka ngogubhane lolu olugcwele umhlaba oluqeda imiphefumulo yabantu abaningi kakhulu awu Jehova baba sizwela Nkosi singabantu abakho sesizwile nxa kuyikusitshaya ngoswazi sesizwile baba
lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, amanye amalunga ebandla lama-Republicans angamasenator abikwa esedlela evalweni kulandela kwethuselwa kwabanye babo ababethesa icala lokuhlamukela owayengumongameli uMnumzana Donald Trump ngoba bamsola eze etshotshozele umvukela kuyona le inyanga. Akhona amalunga ama-Democrats lawo abikwa esethuselwa. Lokhu kwenzakala kubotshwe omunye undoda kade ehlomile duze lesigodlo sikamongameli ese-White House izolo. Kanti kungaba kusenzakalani kwele Melika? Ukuhlaziya lolu daba siqoxe lolandela izombusazo weMelika unkosikazi Priscilla Ndlovu.
Bazazama nje khonokho ngoba belokhu bezama ngoba uTrump elale bafonele busuku. ebakhuthaza kodwa kusiya ngenani labantu ababotshwayo laba abenza uhlame mhla ka 6 January lendlela abantu abanye bangkhona sebekhuluma ngayo ukuthi thina kasizenzelanga besithunyiwe kuzakwenza labona laba base Congress babe lokwesaba ngoba abanye bakhona bazagcina bebotshiwe ikakhuluma ama lo abakhuluma ngaye kathesi ukuthi wayesethusela abanye abazama ukubuza lo uzagcina kumbe ephumile Congress ngenxa yokuthi umthetho kawusoze umvumele ukuthi aqhubeke senza izinto zakhabe ezenza ezokwethusela abantu angiboni mina ukuthi kuleli lizwe kungaba lo mbuso odlame ngalesi sikhathi ngoba umthetho walapha ikakhulu FBI bayalandelela amacala wona lawo njengana lawo bengakhathalekile ukuthi umuntu ngubani abanye bakhona izenzo zabantu bezenzisitha sizabahambisa emajele njalo ngesikhathi kusiya ngesikhathi udubo luka Trump luzadeda lungadeda kumbe uTrump nxa engasela Twitter engasela zonke lezi zinto i-social media lapha bekhuluma khona labantu bakhe
indlela umnumzana Donald Trump kade ebusa ngayo singabona yini abanye abafana lo Trump ngesikhathi esilandelayo
umbuzo wakho ngendlela uTrump abebusa ngayo ilizwe kumbe ayenze khona ukuthi abe labalandeli bakhe ababa le ndlela yokuthi bethembeke kuTrump hatshi ukuthembeka kuRepublican Party ukuthi nxa ungwe Republican Party ungalandeleli uTrump bayakwethusela kuzaphela but iqiniso elihle ukuthi kungaba khona omunye umuntu oza kuba njengoTrump kuRepublican Party nxa iRepublican Party ingathathanga inyathela elokuthi izahlukanise labantu laba abanye abala abalingqondo zobugebenga kumbe ukubusa wenza izinto eziningi ngoba abantu abaningi ungababuza ukuthi batholeni kuTrump abanye bathole ukukhululeka ukuthi benze izinto zabo ezimbi njengama white supremacist lama group lamanye aqaqanjwe aqaliweyo o businessmen bathole inotho ngama taxes kodwa kusiya ngesikhathi laba abantu abafuna ukuba bebe siba behlukuluza abanye betshona bethwele impopo bethwele amafleki kuzaphela ukuba khona kwabo ngoba abantu abamabhizinisi laba abafuna imali lanxa babemthanda uTrump kabasoze bekuvume lokhu ngoba ungabona ukuthi abantu bangikhona bayabhidliza emadolobheni thina lapho esihlala eWashington bayabhidliza eOregon bayabhidliza ezindaweni eziningi bayabhidliza lokhona bakwenza eWashington DC mhla 6 January kwakuyinto yababa ejayele kwamanyamazi amadolobha ukuthi bahamba bebhidlisa
lo ngunkosikazi Priscilla Ndlovu isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika ubekhuluma ecingweni leStudio 7 esedolobheni leSeattle eWashington State.
ngumqibi uhlelo lanamhlanje ngesikhangele inhloko zendaba. Ibandla le-MDC lilandula imbiko ethi lokhu liphethe lixotsha amalunga ebandla le-MDC Alliance edale lephalamende lakumakhansili. Inhlanganiso elwela amalungelo ababalisi emaphandleni Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe isungula umkhankaso wokutshengisela ebulenjini be-intanethi. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje livalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.